Ibandla lemtokazi Republic Party lithi lizaphatheka kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 loba lingasuze libe lomuntu ozancintisa kukhetho lukamongameli. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli we-MRP, uthi bazaphatheka ekudingeni amakhansila labamele izigaba ezitshiyeneyo edale lephalamende.
Sizaphatheka kulolu khetho sikhangelele ama-local elections esingathi thina yikuvotelwa kwabokhansila. Singenele kukhetho lwabomeli bephalamende kuzabelo zonke zemathebeleni lemidlands. Esithi thina ngokwenza lokhu sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Umoya uthi abantu emathebeleni lenkabazwe kumele bavote ngobuningi babo.
Umthwakazi Republic Party isibuyile ukuzomela abantu bakomthwakazi ngeqiniso, kungakho siyabakhuthaza lokuthi abaqale ukuya register ukuvota kumazek offices wonke akhona kwelikamthwakazi ukuze senelise ukuthi ngo-2023 sithathe amandla lawa asesiwathathelwe iZANU PF le MDC beqede lapho babuyele baye khona lekobamba zonke Harare.
Futhi kunengi okuza kwenziwa libandla lakhe ukuze benqobe ukhetho oluzayo.
I-MRP ilama strategies amaningi ezathola ngayo uzibuse wayo. Asikawasebenzisi wonke, asikavezi wonke emphakathini. Ukungenela ekhethweni siyakwazi esikwenzayo, njalo futhi siyakholwa ukuthi komthwakazi akulali nyibandla elizavotelwa elivela eHarare khonale ngo-2023. Kuzovotelwa imthwakazi Republic Party. Bengariga sizobona ukuthi basirige njani, ngoba kathesi sililona kuphela ibandla elilwela abantu bakomthwakazi lapho bethathelwa amathuba emisebenzi, amathuba amabhizimusi, umhlabathi nakho konke okuhlukumeza abantu bakithi.
Umnumzana Thabani Nyoni olandela imthwakazi Republic Party uyakusekela okwethulwe ngumoyo.
Wonke umuntu ongaphansi kukamthwakazi, sigoqela imathalenti yonke suka immigrants, asukumele phezulu ayerejister avotele imthwakazi eholwa ngubaba uMqondisi Moyo. Sizama ukuphakamisa kakhulu iMatheweland ngoba ungananzela thina eMatheweland asina power.
Kodwa umnumzana Vusani Mbuso Ntini olandela ezombusazwe uthi akumelanga ibandla le-MRP libone engani abantu bonke eMatheweland lenkabazwe bayabasekela.
Matheweland le-Midland bazavotela i-MRP ngenxa yokuthi ngabantu abasesigabeni leso asiloqiniso lezile kathesi ukuthi i-MRP inama-members angaki eMatheweland le-Midlands. Kubesike lama-district ukuthi ima-members amangaki. Singakhulumi ukuthi i-MRP ikhona, ukuba khona ikhona ile presence, kodwa i-presence ayitranslate to ama-vote.
Okay. Umoya uthi kunengi okwenziwa ngabavela eMpumalanga, ngakho-ke bazavotelwa ngabantu abanengi.
I-MRP iyabhoda isezabelweni ibumba ama-structures. Yena ugijimela ukumbuza ukuthi ama-members ethu mangaki. Akuqakathekanga ngoba ubaba uNtini uyezwakala vele ukuthi kasapoti imthwakazi, kasapoti MRP, ngabe sisapotela amabandla aseHarare. So ke lokhu ukuthi MRP ilamalungu amangaki kumbe abantu abangaki abayisapotayo kuzabonakala. Ngithi ukhetho luyeza, saqhubeka sikhankasela abantu ukuthi basisekele. Ngicabanga ukuthi umbuzo lowo angeke nguphendule namhlanje ngoba uNtini ule agenda yakhe. Lo umbuzo wokuthi khona why singacontest presidential eZimbabwe, kuyacaca thina ilizwe lethu liphelela eminyathi ekhwekhwe laphana, yikho kule bhoda ye-Jameson Line. Sizama ukuthi abantu bakithi basinike imandate bengabantu bakithi. Asifuni imandate emashonaland ngoba sokwehlula ukuphila labantu beMpumalanga. Sikuzamile for iminyaka engu-41 yonke, kusehlulile. Sizozihluphelani ngento esingela control kuyo. I-national politics yehlula ubaba uJoshua Nkomo owayelamandla amakhulu.
Umnumzana Chris Bebe olandela ibandla leMthwakazi Republic Party ukuthi kwenzakala ukuba ibandla le-MRP linqotshwe kukhetho oluzayo.
Sihlale sibhothe singamaNdebele, ekugcineni silama-chances, silamathuba amancane okuthi sibe i-MRP ingene embusweni. So usesengathi lapho ngoba mina as a young, njengomuntu osesemusha, bengicabangela ukuthi wena njengomongameli wethu uzositshela ngeli ndawo ukuthi madoda azikhale manje, kumele thina sithole ethu indawo. As it was divided ngabo 80s ezihlala usisho, yinto thina esilindileyo sikwi-exide manje.
Umoya uthi kulabantu abaningi abazavotela ibandla lakhe.
Asekeleni ukukhohliswa sitshela manga ngabantu bempumalanga besithi siyi-minority kumbe sibalutshwane. Lokhu akusoze kusebenze. IMathebelele nje kule Midlands esithi ngumthwakazi, i-population yabo is over 6 million. Sikhuluma njengalokhu kathe sikhuluma. Abantu abayi 6 million bayenela ukwenza ilizwe labo. Ungakhangela abantu abayizwe njengabo Botswana, lilabantu abangafika 2.5 million, eSwaziland is 1.1 million. Silamanye amazwe alabantu abakulesi than 100,000. Kodwa ke konke lokhu ukuthi besitshela ukuthi kusibalutshwani akusoze kusebenze ngoba sesifuna ilizwe lethu.
Akwaziwa ukuba ibandla le-MRP liza kwenza njani kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.